independence yinto enhle mfowethu Chris. Independence yinto ekhwabithekayo, yinto vele eyokuthi wonke umuntu oseZimbabwe kumele athabe. Kodwa phela sizananzelela ukuthi i-independence leyo khanya kwaba i-independence yabomgabe labanye ababevele beyiba abaletha abantu ababebambe abantu njengesigqili khonapha ezweni. Uzananzelela ukuthi i-independence yaba ngeyabantu ababethandwa umgabe, yayotshiya bona laba abantu abezapho antsho abanye behlukuluzwa. So khanyangani i-Lancaster House Conference yayingeyokuthabisa izanu kuphela. Zananzelela ukuthi namhla abaphethe intambo zonezi intambo zikahulumeni yibona laba abantu ababevele besekela umgadi. Sithibani ukuthi uZulu wonke katholi into emele ibe yimfanela ye-independence. So enye into ekumele sibe siyithola kwi-independence khonapho mfowethu yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esithi ngesikhiwa i-happiness. Akunakuthaba lapha ezweni ngoba kathesi nxa ngikhuluma lawe mfowethu uzananzela ukuthi isinkwa siyi-$24 khonapho ama-usa wona lawo siyathathwa ngurhulumente. Umuntu uyabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bond eyokuthi ilokhu zenini i-value vele ngelanga iyabe ihlala itshintsha. Angithi abadala laba basebenza kudala ama-pension akusenga ngoba phela adliwa yi-inflation khonokho osokwalethwa umnangagwa labanye bakhe. So independence nasikhuluma ngezombangazwe ye inhle ukuthi sasuka from estate sonesane sokuthi sibuswa ngabantu abavela ngaphandle kwezweni. Kodwa siya asibe kuthabe elizweni, kumele sinothe elizweni sithabe. Abantwana bethu bengabi ngabantu abayisithetheli kwamanye amazwe, sibone phela bechela anje beqhubeka ngenhlelo khonapha eZimbabwe. Kodwa ayisiyo indaba ekhona lapha eZimbabwe kodwa
manje libona ngani abantu bazahamba ngobunengi na enkundleni ye-Papa Fields lapho esizwa kuthiwa yikho okuzaba kulomcimbi khona?
Abantu bakoBulawayo ikakhulu abesindebelela angiboni ukuthi bengahamba emntweni kamnangagwa, umuntu owayenguye owayekhokhela umbhuqazwe. Angikholwa mina ukuthi ukhona ole-5 senses ongathi usuka endlini yakhe alande umnangagwa. Unless ngaye umuntu vele waba umuntu ongazange ahlukuluzeke ngesikhathi phela kubhuqwa abantu besindebelela. Ngibona njalo ukuthi baya bekhona asebanothiswa yi-ZANU-PF. Laba bantu ungabathola kubabafisi. Kodwa laba balamakhanda sibili amakhanda asebenzayo anitholi ukuthi uzabona uZulu oya ebabafisi. Abantu ngibona ukuthi baya bezidlalela ezindlini. Kodwa-ke uzanenzela ukuthi kwesinye isikhathi kupheke izitshala, kwesinye isikhathi kuwose inyama khona ngale ebabafisi. Bengabe khona kodwa hayi khona ukuthi balandi umnangakho. Lokho vele akwenzakali emandebeleni.